Umphathi isikolo eMthabezi High School uMnumzana Morgan Moyo ubike ukuthi abafundi abalithumi lanye, ababalisi ababili kanye lezisebenzi zesikolo ezimbili zitholakale zilegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa ngolwesine weviki edlulileyo. Kuncwadi ayibhalela abazali, uMoyo uveze ukuthi akula ngitholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebelezitshengiselo zokuthi bayagula, njalo lesi sikolo sesivaliwe okwe-quarantine. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lokho aqina ngokuthi isikolo siqhubeke sivuliwe isimo sibi kanje.
Ngesikhathi singela ngitsho leyodwa i-case ye-COVID-19 eZimbabwe, kwavalwa yonke into. Kathesi ama-cases la asemaningi sengaka, sokubuya kuvulwa yonke into ukuze kuvulwe lezikolo. Kuyamangalisa ukuthi advele kujahwe yini sibile evele isezikolo khonapho. Nanku phela bengazi befunde labo bantwana, le msebenzi yakhona vele kayikho.
Amazwi akhe la asekelwe njalo ngomunye umzali, uNkosazana Siduduzile Masilela.
Zukuzuku bekukhulunywa nge-John Taylor kwabuya emadobha, nasi iMthabezi njalo futhi, okutshengisa ukuthi ama-cases ezikolo maningi njalo ingane yikho asekhona khona. Umende ukubona kuqakathekile yini ukuthi sithathe ama-experiments ngabantwabethu, siriske impilo zabantwabethu, bakithi silesicelo sokuthi uhulumende nga uyathatha amanyathelo ngalokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Agent Moyo, uthi lokhu kuveza kuba uhulumende ubengalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silusizi ngokuzwa indaba enjalo, savele sakhuluma ngaphambili ukuthi izikolo azingavula othisha bengatestwanga. Usobala ukuthi uhulumende wayengakhuluma iqiniso ngokuthi usebenzisile ukuvula isikolo. Njalo lababalisi beMthabezi bagijimela lokhu ama-incentives.
Umphathi isikolo eMthabezi uMoyo uthi akavunyelwa ukukhuluma le ntatheli zindaba ngalolu daba esithi sikhulume labogatsha lwezemfundo. Obona ngokukhitshwa kwembiko kulolu gatsha, uMnumzana Dawunkana Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ulabafundi abedlula izigidi ezine eZimbabwe, ngakho-ke abasoze bavala isikolo ngoba balikhulu sebetholakale belegciwane. Uthi akudingakali ukuthi kuvalwe isikolo ngoba engekho umfundi kumbe umbalisi osekuleli gciwane, wengeze sithi baphakathi kokulungiselela ukubhalwa kwemhloliso. Imbiko ekhitshwa ngabogatsha lwezempilakahle mihla ngemihla ikhomba ukuthi inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni liqonge lisuka kwabangamathuma ezikhombisa lanhlanu 75 ngomvulo kuviki edlulileyo, lisiya kuba likhulu lamathuma amane lasitshiyagalombili 148 izolo, kwafa oyedwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.